Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-3 Ntulikazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwabantu abalitshumi lambili abafunyanwe legcikwane le-coronavirus izolo, abalitshumi ngabavele eSouth Africa. Kuthi ababili bathelelwe igcikwane leli beselizweni.
Okunokubuya kuhluphe futhi ukuthi abantu bayasondelana nasoze bayekela ukusondelana ngenxa yokuthi lanxa sikhangela amabhasi kakhulumeni endawo ezupho ayathwala 75 ngingahlalenye le spending mhlawu kanye.
Inhlanganiso emela ilungelo labodokotela ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola lemelika kuphela ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezitolo.
Ilizwe lilayo ke imali yangaphandle kwelizwe. Siloqiniso ukuthi ilizwe kalila mali yangaphandle kwelizwe.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kulesiphatha amandla sebandla ebesithunjiwe ngabantu abangaziwayo satholakala izolo sifile.
Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kungabangela na ukunqotshwa kukamongameli Donald Trump kukhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Lo mongameli lo owadlulayo Obama bake bangathi bayahlasela umkhuhlane lo okuthiwa yi-Ebola. I-Ebola yathi iqalisa e-West Africa. Bahle baqoqa baqukuma baya khona ukwenzela ukuthi bazame ukusiza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabantu abalitshumi lambili abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus izolo ngemva kokuhlolwa, abalitshumi babo bavele kwele-South Africa. Kuthi ababili bathelelwa leli gcikwane beselizweni. Lokhu kutsho ukuthi sebengamakhulu ayisithupha lethumi lasikhombisa 617 asebehlaselwe ligcikwane leli elizweni. Phakathi kwalaba abayisikhombisa sebatshona, kwathi abalikhulu lamathumi ayisikhombisa lantathu 173 basila kuleli gcikwane. Ukuze sihlaziye ukukhuphuka kwenani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus elizweni phosensuku zonke, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Abantu ulwazi lokuthi umkhuhlane we-COVID-19 ukhona elizweni balala ulwazi, kodwa ulwazi lwakhona lucina khonapha ekuthini kumele bagqoke amamaski, kodwa ukuthi kumele bagqoke kwesikhathi esinganani kungantwa kakukacaci. Ngoba ungananzekela odokotela baye bekutshela ukuthi imaski isebenza up to almost 4 hours amahola amane, kodwa thina njengabantu njengoba sivele sizidubekela siyagqoka imaski ilanga liphuma lize liyetshona. Khonaphana uyabe ungasakwazi ukuthi kambe nxa ngiyigqoke from ngosikisi ekuseni kuze kuyefika futhi ihola lesithupha ntambama ngisavikelekile yini, njengoba bayatsho odokotela ukuthi ngaveli bemanzi kayisasebenzi. Okunokubuya kuhluphe futhi ukuthi abantu bayasondelana nasoze bayekela ukusondelana ngenxa yokuthi lanxa sikhangela amabhasi kakhulumeni endawo ezupho ayathwala 75 ngingahlalenye le standing mhlawu kanye. So khonokanapho kusenza ukuthi vele abantu baminyane, i-social distancing njengambe i-physical distancing esingangayitsho ukuthi abantu baqhayelane kayisoze ivume ngenxa yokuthi ungasihlezi esitulweni esisodwa sebhasi, vele sesithelelana nalo mkhuhlane nxa ukhona ngenxa yokuthi sesithintene phela i-social distancing njana kayiseko. Bukeli kathe sepharlamente bekhuluma uminista, uzafica ukuthi bona ngokwabo bayawakhipha amamaski nxa bekhuluma, bengikhangela i-senate kathesi emini namhlanje nxa bewakhipha bona ngokwabo. Wathi mo uZulu nje jikelele nxa eziqoqele emphakathini kutsho ukuthi labo bayawakhipha amamaski. So khonkana yikho kwenza ukuthi ama-local transmissions azahlale high, ngoba ngingahambahamba la nxa ngingena edorobheni zozenitshiselwa ngibe sengikhipha imaski liyani.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi esilela edolobheni lakoBulawayo. Kungabe lokhu kumemethekisa yini ukusabalala kwaleli gcikwane, kumbe abantu sebekwazi ukuthi benzeni?
Ukuswelakala kwamanzi edolobheni lakobulawayo kungenye imbangela ezenza ukuthi umkhuhlane lo uqhubeke usabalale. Ngoba ungananzelela lapho kungela manzi khona, amanzi angafiki khona ezindlini, abantu baye bebuthene bemelele ibhawuza. Nxa bemelele ibhawuza, uzafica ukuthi abantu baye bevele beziqoqela beyisiqumbi. Ibhawuza ke nxa isifika laphana, lapho kuba lohlupho olukhona. Ngenxa yokuthi abantu sebeminyana lo lalo yabefuna ukuthi asondele duzane nebhakede lakhe, asondele duzane lebhawuzi. Labantwana abaningi uyafica sokuyiba bathatha amabhakede lokhu buwachova, khonaphana nxa ibambalelana ibhakede, abambelelana ibhakede. Kambe nxa yele gciwane anti ibhakede leli, amabhakede wonke lawana asesuka esebambele lo gciwane le-COVID. Ubusufica ukuthi lezibhoraneni lapha nxa abantu besiyamkotshoza, bayakotshoza bapompeli, abala ama-gloves kabalani. Nxa kuyikuthi umuntu lwane ulala igciwane yabeloke ebamba amakhala sesula lapha laphana, eqeda lapho nxa sokuyikuthi nguyo sesiyapompa, la usehamba futhi ayibamba leyani impompi eyiyo abayisebenzisayo ukuthi umbe singathi insimbi yonana abapompa ngayo. Ukuthi bakhona abanye abantu abacela amanzi ezindlini zabanye. Nxa kuyikuthi umuntu lwane usefikile emzini wami uzosebenzisa impompi yami eloke ibamba, angila sanitize mina emzini wami ukuthi ngizamnika ukuthi kanjani asanitize. Njalo isikhathi sokuthi ngibe lokhu ngisithi geza ngisebha nansiya lapha, nxa ukuthi ngilodwendwela abantu abafuna ukuncediswa ngamanzi, khona ukhanya lapho kuzenza ukuthi vele igciwane limemetheke. Njalo kulezi nsuku kukhona okuthiwa ngama-water kiosk, yona liyani tape nxa kuyikuthi lanxa engaphandle kusenzela ukuthi bangasondeli lapho okuletanka khona. Labana abantu ababamba impompi bebaningi, nxa kuyikuthi kukhona olala igciwane liyasala khonaphana ngenxa yokuthi akula muntu osanithayizayo, kumbe akula muntu oyabe lesepho yokuthi bageziswe labo bantu.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo labodokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola leMelika kuphela, ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezitolo. Linhlanganiso ithi ukuholisa izisebenzi ngedola leZimbabwe kumbe ngenye nje imali yakwamanye amazwe yikuziqila izisebenzi. Umbiko lo uza ngesikhathi abongi bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi. Ukukhalala umsebenzi lokhu sokubangele ukuthi ezinye izibhedlela ezifana leParirenyatwa ziqothe abongi ezindlini zikahulumende lapho abalotsha khona. Isibhedlela lesi silobele abongi incwadi izolo sibapha inyanga ezintathu ukuthi baphume kulezo zindlu njengoba bengasayi emsebenzini. Uhulumende wengezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso esingamashumi amahlanu ekhulwini, i-50%, njalo wazipha imali ethiwa ngama-allowances aphathelane lokuzivikela umkhuhlane we-coronavirus eyisimali engamadola kwelemelika angu-75 umuntu ngamunye okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Kodwa izisebenzi zithi imali le inlutshwana. Uhulumende laye uthi kalayo imali yokuzihlawula ngedola lemelika. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Ilizwe lilayo ke imali yangaphandle kwelizwe. Siloqiniso ukuthi ilizwe kalila mali yangaphandle kwelizwe. Nxa sikhangela ke emsikini omnyama kumbe ku black market, kumbe ezitaladeni nje lapha, awusibona limali ke igcwele okumangalisayo. Limali ngabe igcwele njalo ezindlini zabantu, sibona phela beyitshintsha lapha ezitaladeni. Laye uhulumende sibona amanye ama-services akhe phela, kungaba ngo-excise duty abhadala ngaleyo mali labaqhatshi labo nxa sikhangela ke ama products lama services abo bavunyelwa ke ukuthi be charge nge US dollar sibona lezi zinto zabo ziyathengwa sibili nge US dollar loba nje abasebenzayo bengayinikwa. So imali ke ikhona sibone ke uhulumende ke imota azithengayo azithengela ke abakhokheli kuhulumende zimota ezithengwa ngemali ke enkulu kumangalisa yangaphandle kwamazwe labo ama individual abantu nje abaya importa ke ama Lamborghini ke lezi mali ezi imota ke ezidulayo konke lokho kutshenisela ukuthi imali le uhulumende othi ayikho phakathi kwelizwe ikhona leyo mali phakathi kwelizwe
kodwa uhulumende uthi imali kalayo kanti njalo uthi umumo usumubi kakhulu ngenxa yomkhuhlane wecoronavirus.
Enye yangkhona yiyo abayijontshayo bona ke abakuhulumende beyikhipha ke ngaphandle kwelizwe ukuze phela bekwanise ukuimporta phela labo olambogini bangkhona. So imali ikhona, enye yangkhona iyajontshwa ikhitshwa ngaphandle kwelizwe yibo bona abakhokhelayo. So asivumelani labo nxa besithi kayikho. Esikunanzelela ukuthi imali leyi abafuni ke ibanjwe ngabayanga. Hayi bafuni ibanjwe nje yithi ke abayanga. Ayifuni abafuni banje ke nguZulu babe lokhe beyithola nje beyichisa-chisa ukuze ibe nengi bebe sebenika ke thina ke amaphepha angasebenziyo bethi yiwe esizathenga ngawo bephinde bewale lawo maphepha nxa sesibuya lawo sizothenga ke esikufunayo sibona ukuthi ke ubuqili obuyenziwayo ke ngabamabhizinisi ndawonye ke labantu ke abakuhulumende.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ibandla leMDC Alliance lithi iziphathamandla sebandla umnumzana Tainos Chinyoka obele sikhundla sokukhokhela inhlelo zesigaba seMberengwa North utholakale efile ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo. Leli bandla lithi isidumbu sikaChinyoka wathunjwa ngempela sonto sitholakale emgodini weChabuda Pass Gold Mine. Imizamo yokukhuluma namapholisa ngalolu daba yehlule izolo. Sizalethulela okugcweleyo ngalolu daba lapho sithola imininingwane epheleleyo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi kulamalunga edalelwe ephalamende amahlanu asehambise emthethwandaba udaba lokuxotshiswa kwabo kuleli dale libandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khupe. Amalunga la angamakhosikazi ngathi uBasilia Majaya, Macharirwa Mugido, Ana Nyambo, Francisca Ncube, loNomathemba Ndlovu. Iphephandaba leDaily News lithi icala lenkohlakalo eletheswa owayengumphathintambo wezisebenzi kahulumende unkosikazi Priska Mufumira lowayengumabhalane wogatsha lwakhe umnumzana Ngoni Masoka seliqalisile ukuthoniswa emthethwandaba. Leli phephandaba lithi ababili laba bazame ukuthi icala labo lidluliselwe phambili kodwa kwehlula ngoba umtshutshisi wathi kumele lithoniswe. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Abantu kumele sikwazi ukuthi ama-sanctions afakwe nge-attitude leyana eseZimbabwe. Njalo into le uthumba abantu, those people that are the same people abathumba u Dr. Lwana u Peter Magumbeni into efana la wena le enzakalele umfoka Chamisa le method esetshenziswe kuye yena le ana asetshenziswa kuMagumbeni u Dr. Peter Magumbeni and u Dr. Lwana thina sasitoke sifukwazi ukuthi kathi uphelele ngapi ekugcineni ungapi kwezweni ngaye waphola le research yayezwayo kuye batholeni ikunalamuhla siloke sisafukwazi ukuthi kwenzakalele ngoPeter Magumbeni lo uDokotela Lwana kwagcina kwenzweni kwabanjwa bani ama-investigation la abahlala besithi ba-investigator umnanga kwale cabinet yakhe iphelele ngaphi hayi but vele we don't expect anything ngoba vele yi-nature umgalo wevele ehlala esenza njalo la abantu bebulawe abe sikhuluma isikhiwa sakhe siqatha athi if there is someone who has got any exhibit and whatever let him come in front all those things
wafakisa kanjani yazi ndoda wena mpofu lo wena uma ungayazi ipolitiki ungakhulumi ngoba ama-sanctions uyabona ukuthi iZANU-PF yiyo ezifakela yona babhizi bathumba abantu bayenzani yonke into le bayenzayo wena tho ukuthi esengahle awufuni ukusitshela iqiniso ukuthi wena nomakhuphe nithengwe iZANU ene kunjena nje wena uyahlupheka umakhupha ungcono uyidlila imali ezana wena ke umsebenzi wakho ngwani we ukathathi awufundanga nokufunda wena mpofu wena kumele uhambe uyehlala emahlangeni then ubheke inkomo zikababakho uvini umntwana ona 5 years into leyo ikhulumayo njengeke azayikhuluma uChamisa ufaka ama-sanctions njani uyakwazi ukuthi ama-sanctions ahamba njani you know ukuthi what causes sanctions noma uyakhuluma nje ufuna ukuthi nje ukhulume ngoba nanku uzonda uChamisa ngendaba ye-jealous yazi bantu niyeke ni-jealous
lenjani mfakazi linjani mfakazi ngiyalivinyelela ngo-counter sanda lapho eMtswana abantu abasa selo mcabango ukuthi ama sanctions afakwa nguChamisa ga wasting their time ngoba indaba yama sanctions ubani nobani uyayazi ukuthi ama sanctions afakwa ngenxa yani afakwa ngenxa ukuthi imfanelo yabantu eZimbabwe ayihlonishwa khonoko lokho lokubona ukuqhubeka abantu bethunjwa abantu bechaywa abantu behlukuluzwa yikho okukhoza ama sanctions kasiyo Chamisa njalo ama sanctions kaisiyo afundisa amasocha ukuthi bahlukuluze abantu nokutshaya abantu lanxa ama sanctions angakhitshwa for ukutshaywa kwabantu nokuhlukuluza into yonke idiscipline yamasocha lamapolisa leyo bazayimisa na ngoba lokho bekuvele lokho kusenzakala ngaso sonke isikhathi ama sanctions engekho amasocha eZimbabwe lamapolisa eZimbabwe avela kachana elokhu ehlukuluza abantu bethunjwa abantu bevulayo kungela ama sanctions kungelani njalo ama sanctions kafakelwanga omunye nomunye afakelwe wena umnanga kwalowo ne-cabinet yakhe eMtswana but still we still see them traveling besiya lelale though ama-sanctions ekhona ama-sanctions kadisturbi i-budget yemali eseZimbabwe etshontshwayo esiwa lelale ngama-sanctions yiyinayenza ukuthi kuwe njalo so sicela ukuthi abantu malizi understand ama-sanctions has got nothing ukudisturba i-economy eZimbabwe bangamisa ubusela babawenzayo babe nokwazi ukubhajetha imali kahle into izafuna into zonke zizobala ispecial ukusela nobudlwangudlwangu loba babawenzayo ye asiuthi into kaChamisa asonto ekhoze kuChamisa leyo never ngibingelela umfowethu usa-Brighton khonaphana e-TS lona Brighton labantu abakhe ngiyalithanda ngiyalikhumbula kakhulu siyabonga uNkulunkulu aligcine mpela alijikele kulo mkhuhlane la wantu wonke nje khonapho e-TS laphana ngiyalibingelela kakhulu amen
sawunani basakazi be-Studio 7 hayi umandla Mandla Khumalo phuma kwelase Jolojo hayi ngapha thina siphila ukele isinkomo nje hayi zokuthiwa sigqoka amamaski nje hayi sigeza izandla nje hayi thina siyazilutu ngapha yathi siyafuna ukuzofundiswa hayi sithi uzodlula lo mkhuhlane hayi sibekezeleni Sarani kahle.
Vuko abasakazi be studio 7 uthulane emahlabeni ezulu. Indaba ye accountability lay ebikhulunywa ngobaba uChuma ayi ingana ngizwanani laye leyo angiyazi leyo kufana nje lengane kana yabo mvundlala bonteletsha into le accountability eZimbabwe uma umzali ipentsheniya ogogo nabomkhulu bephiwa mhlawumbe u200 pound esithenga i 2 kg ejukela ngelanga kube imali ayiphiwa ngeviki leyo yebo kade iziqhuma lezijumba lezi zigcwele amabhodakhethi le madrobheni indawo zonke lezi zikhitshwa ngubani zi-withdrawa ngubani who is behind izijumba zonke zonezwe ezithwelwe ngabantu kade sikulayena li-10 bond yale entsha le isigcwele if you go kuboba ibridge uye ngaphi igcwele indawo yonke iphume ngawuphi umnyango ikhitshwe ngubani ngumntakabani ngemvumo kabani ngumkhazini kabani le indaba ye-ecocash nje into encane le ikuthi maybe ubona uhulumende laba kabakho khonapha kuma-agent one lawo kodwa-ke ezijumbele lezi abazidifendayo abangafuni ukuzikhipha ukuthi kanti umuntu ngelanga uma evunyelwa ukukhipha i-200 pound nokuthi uyebuya next week ngolwesithathu uzothatha okunye okuncane okungaka kanti izijumba lezi ezithwalwa ngabafana obhodi labosisi laba abazitshintsha ngezikabani zivela ngaphi so bangaze baqhamuka le accountability ecocash ochooks lapho ngiyamuza ukuthi uzame ukudefenda ngomuntu wesindebeleni uza kuthini ngoba ibhatsha ligqokileyo lwalulele vele lingumhlwazi elilumayo ekholeni lapha lenqulwini azame ukulihlohla kodwa-ke iqiniso lami engifuna ukulibuza kuyouchooks lani lina basakazi be-studio 7 kanti izijumba lezi ezitholwe ngabafana zivela ngaphi singakaze siyehlolisisa indaba ye-ecocash ngiyabonga ngincubelo
linjani basakazi hhayi ngiyabonga nengikuthoyo kuphela yikuthi hhayi ibhathi kalihlohla asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni abantu besishoneni sebebuse kakhulu bayehluleka ukukhokhela abantu i-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini ake kubuse omunye umhlobo uChamisa laye vele lishona abantu besishoneni yibo ababulalile zilizwe lali-right leli baqalisa into zabo ze-corruption ake kubuse omunye umhlobo ke kuma ukubusa abantu besishoneni lo babothi yena uChamisa i-tribalism asikhulumi nge-tribalism indaba kungakaze kubusa omunye umhlobo amashona yiwale-tribalism ake kubusa omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besishoneni yibo abehluleka ukubusa yikho okwenzakalayo ngiyabonga
sanibonani ku-studio 7 sanibonani lonke basakazi ku-studio 7 siyajabula phela ngoba niyasithumelela yonke into eyenzakala eZimbabwe ukuthi kwenzakalani siyajabula kakhulu basakazi be-studio 7 heyi uyazi mina ngizubuhlungu indaba leyo kamakhuphe le umakhuphe ubhizi uqotshisa abantu ephalamende kodwa ene abantu laba uzulu avota evotela abantu akavotanga bevota under uChamisa abazange bazibazi bavotele umakhuphe so umakhuphe udlala ngathi uyasidelela lo mama lo sidelela kakhulu kanti vele umama lo unjani vele waku wabona phela umama umuntu omdala odwa ufuna ukuba yi-president kodwa ugunda ikhathi and futhi ngizile omunye umfo lana esithi yena ungumpofu ngizile omunye umfo esithi ungumpofu ethi ye uChamisa uhambe siyafaka ama-sanship
lithwele njani basakazi be-studio 7 kanye labalaleli siyalibikelela ngothando olukhulu ya ngilapha endaweni yendaba eqondane le-ecocash ithi nxa i-RBZ imisa i-ecocash idinga ukuthi ilungisise idaba lemali kayilungisise ndawo zonke la kuyo khona ngapha ingajiyi kungalunganga ngoba laba bezithwele nzima ama-ajenti ema-ecocash nalawo besi-charge imali nxa ufuna ukwenza i-cash out ugcine lihafulelana phakathi laphakathi uhlupho belivele esikhathazoni imali bayithathanga yona i-RBZ iyeproduce imali kodwa ufumanisa ukuthi imali emabhenki kayikho itholakala kuma-ecocash agent so kayilungisise ndawo zonke kuqonde ndawo zonke akhona ukuvala ngapha ngapho kube kungalunganga kakuthi nxa sebevala ama-agenti siyebona imali sikhona ebhenki akunuzi chaisa kama kandi. Jaro futhi nga zitenga sevensa yu niko kesh. Ima liga ike intengo kazifana nizunga zizachia nisu. So ye indu ya wenda bevutu mga kulu. Kapa ulu mzo ukonde nda uzonki. Nyabo.
Salibo nani longe bantu baka Studio 7 na bala le. Hey, mina mbe mfuno kutumeli maalamsa enga ni 3,000. Pula ngise Botswana. Uma ngifika bathi i 3,000 pula uyithumela nge 900. So wesh ngibona ngathi ha kuyasikhama kuyasisinda kakhulu lokho. Angazi ukuthi kuzaphela ngani ngoba kusagcina sehluleka lokuthumezela imali. Ngoba bengithumela i 3,000 then bathi bafuna i 900.
Njani basakazi, i-epokhethi isimi yinto engafunekile, alibana ivalwa okokucina, isivalo, ngoba ibithile dabuli 5 times, ukuthi dabula kwabo bethenga, betshintsha, injalo i-epokhethi kasiyifuni kayivalwe, ithi incindezelo kubi.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump wetheswa icala lokungaphathi ngobuciko udaba lokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ngezinye izalwane zele Melika. Amalunga ebandla eliphikisayo lama-Democrats athi uTrump kasukumela ngaphezulu kuqhamuka leli gcikwane njalo bathi nguye otshotshozela ukubuthana kwabantu bengagqokanga ama-mask. Ngalokho abavoti babikwa bezamhlamukela kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi kuwonalo umnyaka. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas umnumzana Rafael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi ubona ukuphathwa kwegcikwane le-coronavirus ngumongameli Trump kuzathatha ndima bani kukhetho.
Ngibona angathi umnumzana uBiden njengoba eke wacebisa lapha ikuthi bona lo mongameli lo owadlulayo Obama bake bangathi bayahlasela umkhuhlane lo okuthiwa yi-Ebola. I-Ebola yathi iqalisa e-West Africa. Bahle baqoqa baqukuma baya khonalo ukwenzela ukuthi bazame ukusiza bona laba abasebehlaselwe yilo mkhuhlane. Engibona ngathi mina nxa ekhuluma ukhuluma into ale experience layo. Yebo kakufanani i-Ebola le COVID-19 ngoba le yehlula ukuthi ibanjelwe khonaphana e-Wuhan e-China yasimemetheka umhlaba wonke. So-ke angazi-ke khonapho kodwa-ke njengomuntu oseke wasebenza lo mkhuhlane kudala umahluko phakathi komuntu oke wenza into lo muntu ongazange enze lutho ophongucabangela umbongeka ongakwaziyo ukuthi nxa esehlaselwe zinyosi endlini enzeni. Angithi omunye uyakwazi ukuthi nxa usuhlaselwe zinyosi thatha isaka ungene esakeni inyosi lizanamathela phezu kwesaka.
Sike sezwa njalo umongameli Trump ekhalakhala ngokuthi nxa ukhetho lungenziwa ngalokhu okuthiwa ngama-postal ballots kungaba lokucilibezela. Usesesaba yini umnyama ongelampisi?
Ye, hayi, uzwakele sibili. Engathi uyakhalakhala, engathi uyakhonona, engathi galaqiniso. Ikuthi nje mina ngokubona kwamundoda wakhona uyabe bona ukuthi hhayi okwinto okhona kusoze kuphumelele kusekela yena. Then nxa kungaba njalo kufanele ukuthi ase adinga amahlahla avitshe. Ngoba ngithi i-system yona le yakhala ngayo iyabe iyi-system eyabe ingeyakhonapha. I-system eyabe ikhangelwe.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le e-Texas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo.
Ugatsha lwezempila kahle luthi phakathi kwabantu abalithumi lambili abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus izolo abalithumi ngabavele e-South Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo labo dokotela ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola leMelika kuphela ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezitolo. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.boandebele.com.